We met with the UN Resident Coordinator today, together with his full team. And I'm glad to say that there is a full understanding and appreciation of our circumstances. And their desire is the desire of all Zimbabweans to have a credible, free and fair election.
Sihlangane le qula le United Nations njalo ngiyathokoza ukuthi siyezwana ngokuthi isimo esikhona kufanele siguquke njengezizalwane zeZimbabwe labo bayafisa ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo njalo kuqakathekiswe amalungelo oluntu. Bayafuna kuguqulwe imithetho yokhetho njalo kuvunyelwane phakathi kwamabandla ezombusazwe lezizalwane zeZimbabwe ukuthi kuqhutshwe njani lokho. Kufanele kuhlonitshwe imizamo yomanyano we-United Nations yokuthi kube lokuthula elizweni. Sifisa ukuthi ukhetho luhlolwe zinhlanganiso ezifana nomanyano we-United Nations, njalo umhlangano lo ubuqakathekile ngoba lathi sitshilo ukuthi sifisa ukuthi ukhetho luqhutshwe njani lokuthi lube
ngolukhululekileyo. Principles of subsidiarity, especially in the context of SADC and the AU and other bodies that are supposed to be doing a lot of work around free and fair elections. But yes, we are pushing that so that UN